Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ngolesine mhlaka 14 Zibandlela 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ngathanda ukuthi ngilethe isibongo kuhulumende ngokwenza amanyathelo amahle kangaka okuncedisa ama nurses lama doctors laba on ground ukuthi bethole more staff engasiza kumbe ithi complement imisebenzi lama efforts abawayenzayo currently.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi lanxa uhulumende esithi uselethe abongi ezibhedlela ezinhlanu ezelizweni ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kuningi okufanele kwenziwe ngoba abeneli njalo impahla zokusebenzisa ziyasilela. Yintethele zindaba uHope Chingono walelwe ukuhlawula isibambiso se-bail emthethondaba kukamantshi ngasikhathi sinye. Emthethondaba munye kuhlukunyezwa intethele zindaba ezimeleyo ebisemthethwandaba. Izolo kube ngelinye lamalanga abelenani labafunyenwe bele-COVID-19 abaphezu kwenkulungwane beyi-1,017. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izolo libe ngelinye lamalanga abelenani labafunyenwe bele-COVID-19 abaphezu kwenkulungwane 1,017 abaphose bafike ingxenye yabo 419 bengabedolobheni leHarare. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belegciwane leli. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho nyakenye kwaba zinkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lane 24,256. UAnastasia Ndlovu uzethulela lolu daba.
Abakhulelwe ngumkhuhlane owe-coronavirus babhubha abangamachumi phose amane 38 izolo kuphela bakhuphule inani lasebebulewe yiwo kwaba ngamakhulu phose ayisithupha 589 kuthi abagule basinda kuwo sebezinkulungwane bayedlula inkulungwane ezilichumi lantathu 13,658. Emazweni ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abangaba izigidi ezedlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 75,700. Kuthi emhlabeni jikelele sebefika izigidi ezingamachumi edlula athoba munwe munye lambili 92.5 million ababanjwe ligcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.9 million. Elemelika yilo elilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu kakhulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula amachumi amabili 23.1 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 384,794. Kubikwa abekolitshi le-John Hopkins University lakwelemelika. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi lanxa uhulumende esithi uselethe abongi ezibhedlela ezinhlanu zelizweni ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kuningi okufanele kwenziwe ngoba abeneli njalo impahla zokusebenzisa ziyasilela. Izibhedlela lezi zibalisa eseParirenyathwa, Wilkins, United Bulawayo Hospitals, Leseton Grove kobulawayo. Okuningi ngokwenzakala ezibhedlela lezi asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lodokotela Rogers Magigo ingcwethi kwezempila kahle.
Oqala ngathanda ukuthi ngilethe isibongo kuhulumende ngokwenza amanyathelo amahle kangaka okuncedisa ama-nurses lama-doctors laba abon ground ukuthi bethole more staff engasiza kumbe ithi compliment imisebenzi lama-efforts abawayenzayo currently. Kuyabongeka sibili. Bese ngiphinda ngithi there is room for more, khona okunye okuningi okukhulu uhulumende angakwenza to bring in more nurses and doctors. Bese ngikhuthaza ukuthi if it's possible ku-capacity yakhe njengohulumende akwanise ukuthi alethe even more nurses and doctors babuye bazosebenza. Kungasiza kakhulu ukuthi bancedisane ama-doctors lama-nurses to address i-COVID.
Kodwa sikhuluma nje kuyini okwenzakala izibhedlela ngemibheda, imitshina yama-ventilator lokunye, kuyenela yini?
Ngesikhiwa bathi overwhelmed. Ama-cases ethu ayengeza and lokhu kuyatshengisa kuma-hospitals ethu ngama-numbers esiwatholayo. Kwamanye amalanga nxa kukubi sibili ispace siyagcwala imbheda, especially le-ventilatory support, ama-ventilator. Ngakho-ke yibubunzima obungani bukhona kathesi, ikakhulu eHarare kwande kuba njalo kwamanye amalanga. Ngakho-ke kuyafunakala ukuthi i-capacity yethu inganiyengeza eyama-beds lama-ventilator.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngokuthi bezivikele ku-COVID-19 ngoba bathi kufanele bephume phandle bayiziphandela ngesikhathi igcikwane leli lokhu limemetheka, labo kumele behlale ezindlini nge-lockdown?
Kuyazwakala, kumele siphile singabulawa indlala. Kodwa i-COVID ibulala masinya ukwezidlula indlala. Ngakho-ke i-encouragement yami ngeyokuthi kasilwiseni ukuthi si-survive i-COVID bese sizaphuma-ke siphande, sichele, sile, sikhululekile. Okwakhathesi asilandeleni amanyathelo esiwaphelwa ngohulumende ukuthi sibe ku-lockdown, sihlale ezindlini, singaphumi okungelamsebenzi okungazwakaliyo. Kodwa nje siphume nje unkonoko okhulunywe nxa sihambisa umuntu ogulayo, nxa siyathenga ukudla lokunjalo njalo. Ngoba ezinye indlela lezi zizayenza ukuthi sibambe lo mkhuhlane bese sithelela abanye kumbe thina bese sibulawa yiwo. Ngakho-ke iyo i-advice yami. Ngiyabonga.
Lo ngudokotela Rogers Makiko, ingcweti kwezempilakahle, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlangano we-Studio 7. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of the Coordination of Humanitarian Affairs yethule umbiko oveza ukubana eZimbabwe izehlakalo zokuhlukumezana emulini eze-gender-based violence ziqonge ngesilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini 200%. Ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe kulandela ukuqhamuka kwe-COVID-19 ese-lockdown. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba njalo ekobulawayo.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba i-United Nations Office of Coordination of Human Affairs i-OCHA ibike ukuba phakathi kukazibandlela kusiya kumpandula 2020 amacala edlula inkulungwane ezinhlanu 5507 e-gender-based violence amangelwe ngaphansi kwe-National Gender-based Violence Hotline. Abe-OCHA bathi amacala e-GBV aqanise kakhulu eZimbabwe kusukela ngomnyaka odluleyo ka-2020 ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. I-GBV hotline eyamukele amacala isilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini uma kuqathaniswa lomnyaka ka-2019. Olwela amalungelo oluntu umqondisi we-Youth for Innovation Trust uThando Gwinji uthi kuzwisa ubuhlungu ukuba amacala e-GBV lokhe esanda ezweni.
Kuzwisa ubuhlungu ukuthi ukuhlukumezana ezindlini lama-cases e-gender-based violence lokhe esanda. Njengesizwe kumele sinanzelele ukuthi ugubhane lwe-COVID-19 alu-affect i-health yethu kuphela, kodwa liya-affecta le ndlela esiphilisana ngazo endlini njengoba sile-lockdown. Sesingaqedwa ikutshayana singakabulawa la ngumkhuhlane wona lowo esiwukhangeleyo. Ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende abambisane lama-non-state actors ekuqedeni lolu hlupho kusesemasinya singakazisoli.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi weHarbour Cook Trust umnumzana Dumisani Nkomo upha umbono wakhe nge-GBV.
Yeah, indaba ze-gender based violence ziyanda ikakhulu ngesikhathi isikhathi se-lockdown. Ngoba sithola ukuthi ukuqala kulamsebenzi abantu abaningi abathola imali, nxa ukuthi abathola imali uma ngoye ugcine sehlala khona beziwo emakhaya abantu begcine besilwa. I-gender based violence kumele iphele iqedwe. Kumele kudinga amaqhinga ukuthi ekakhulu amadoda bafundiswe ukuthi bephathe njani umkabo, bephathe njani abesifazana, njalo baziphathe njani uma bengela mali, nxa bengela ndlela yokuzisiza, baziphathe njani. Ngoba nxa sikhayela iZimbabwe amadoda amaningi asebenzi, abasaziboni njengamadoda. Ingakho-ke abanye sebetshengisa ubudoda babo, babona zani batshengisa ubudoda babo ngokutshaya.
Abe-United Nations bathi imuli ezihlukumezekileyo ziphila nzima njalo ngalesi sikhathi kwasetshenziswa abantwana emisebenzini etshiyeneyo okubizwa ngokuthi child labor. Abanye besendiswa besesebancane, abanye bebanjwa ngamandla ukuya emacansini emizameni yokuziphilisa. Kuthi ukusilela kwemali kwenze kwabanzima ukubuyisela abantwana ezikolo ikakhulu abangamantombazana. I-OCHA iqhubekele phambili isithi abantwana beZimbabwe abedlula 4.6 million balahlekelwe ngezemfundo kanye lezikolo bezingekho esibangeni sokutholisa imfundo kahle, ukuthi abafundi abedlula 1.7 million bebengasatholi ukudla esikolo. Ukuphazamiseka kwezamalungelo oluntu ngesikhathi se-lockdown, i-OCHA ibike njalo ukuba kubangele njalo ukuthi abantu bangadli ukudla okwakha umzimba ngoba kunzima ukukuthola. I-OCHA ithi njalo kungakhathalekile lokuthi izulu liyana eZimbabwe, abantu abedlula 3.4 million emaphandleni babhekane lendlala enkulu eqale ngo-2020 kuzaze kudlule umbimbitho ka-2021. Abantu abayi 2.3 million emadolobheni bakhangelele ukubhekana lodubo lunywe lendlala lonyaka. Kulandelwa ucwaningo oluka-2020 emaphandleni olweZimbabwe Vulnerability Assessment Committee iZimvac luthi imizi edlula amachumi amahlanu ekhulwini 51.5% ehla ukuba lenzuzo yokuziphilisa ngesizathu se-COVID-19. Imele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalondoloza izibotshwa abakade behlomile ngembhobho yama-AK-47 abohlangothi lweZimbabwe Prison and Correctional Services babikwa behlasele enye intatheli-zindaba esebenza izimele uFrank Chikore ebisemthethwandaba weHarare Magistrate Court ihamba ngomsebenzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sehlakalo sihlasimulise umzimba wabanengi abakade besemthethwandaba kamantshi eHarare ukuzalalela lokuzakuzwa izinqumo zendaba ezitshiyeneyo ezikade zingena namhlanje. UFrank Chikore ubethatha imifanekiso lamavidiyo ekufikeni kukaHopewell, umsekeli womgcinisihlalo we-MDC Alliance umnumzana Job Scala, lezinye izibotshwa kulo umthethwandaba ngesikhathi imota ebithwele lezi zibotshwa ifika ivela eChikurubi Maximum Prison. Lokho kufakazwa ngokuyividiyo okufitshane uChikore akuthetheyo ngesikhathi efuqwa ngolondoloza izibotshwa kuthiwa kasuke lapho kade emikhona esithi nxa engasenzanga lokho uzomhlasela. Kodwa uChikore walile ukwethuselwa, watshela umahlasela ukuba enze akufunayo njengoba yena engasoke asuke lapho kade ethatha ividiyo yakhe khona. Omunye njalo olondoloza izibotshwa enguye ohluthune umakhalekhukhwini kaChikore akade ewusebenzisa ukuthatha leyo vidiyo kanye lezithombe. Lesi senzo sisolwe kakhulu zinhlanganiso ezimela intatheli zindaba ezigoqela Young Journalist Association Zimbabwe. Isikhulumeli seyoja uLeopold Munende ubekhona lokhu kusenzakala.
Esikubone namhla ecourt lapho ipolisa ele prisons likhiphe umbhobho la ukhokha lingani lifuna ukudubula uFrank Chikore asizayo sikubone eZimbabwe. Siya kusola kakhulu njengentatheli zindaba. Lokhu ngenye indlela yokusethusela thina intatheli zindaba ekusebenzeni kwethu.
Isifiso seyoja lezinye ezimela intatheli zindaba elizweni uMunende uthi kuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abonise ukuba wehlukene ngempela lo wayekhona.
Bona bazenza bodwa ukuthi ibizo labo selilokhe lingcola each and every day. Ipolisa leli kufuze libotshwe, njalo thina sesikhulume lo Frank samtshela sathi eli report liyo iZimbabwe President Correctional Services.
Amapolisa eZimbabwe Republic Police asebenzela emthethwandaba kaMagistrate Court eHarare acine esiyathathela abalindi bamajele umakhalekhukhwini wabuyiselwa kumnini wawo uFrank Chikore ocine eqhubeka kakuhle ngomsebenzi wakhe. Kunjalo nje idale likamantshi eHarare liyalile isicelo sentatheli zindaba esebenza izimele uHopewell Chingono sokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athonisiswe esuka ngekhaya ngemva kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu olwedlule esetheswa icala lokufafaza amanga. UMantshi Lazini Ncube uthi kulobufakazi obukhulu kakhulu obuveza ukuba ngempela walidala icala. Igqwetha likaChingono kulolu daba uMnumzana Phayida Moyo Sawurombe wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights utshele intatheli zindaba ukuba bazosiphikisa emthethwandaba waphezulu lesi sinqumo.
The court decided not to grant him bail. One of the reasons that gave is that Mr. Chingono is...
Besithi ngoba ngokubona kwabo njengomthethwandaba ulakho ukudala amanye amacala afanayo ekubheyo njalo. Thina ngombono wethu sithi uChingono kayisiso sibotshwa esesagwetshwayo. Akalacala athe waligwetshelwa ngisho elilodwa. Kuyukuphosisa okukhulu ukuthi umthethwandaba uthi wona ulakho ukudala elinye.
Other offenses, whilst on bail, would be a gross misdirection.
UChingono ubotshwe esetheswa umlando wokufafaza amanga ngemva kokuba elobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter esola ucuku lomunye umpolisa obikwa wachaya usane olwalusemhlane kanina lwafa. Amapolisa ngakwelinye icele athi enza uphenyo ngalolu daba afumana ukuba akafanga lowo mntwana eziphilela kanye lonina waze wakhulunywa laye lasemsakazweni oweZBC. Kodwa abanye abalobayo enkundleni zokukhulumisana ebulenjini ku-social media bathi umfanekiso wevidiyo kamama okhulunywe laye zintatheli zindaba zomsakazo we-ZBC wehlukene lalo osabalaliswe enkundleni kubo WhatsApp la ku-Facebook kamama owakhanya ephethe usane olungela mpilo edonsana lepolisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis kama.
Kulabanye abantu abathi ukuxokozela kwezombusazwe kwelemelika okukhanya kukhuthazwa ngumongameli Donald Trump olusenalo impumela yokhetho olwenziwe ngolwezi nyakenye. Sokululaze ilizwe leli kwanika ababusa ngocuku igunya lokuncindezela uZulu emazweni abo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ezinye izikhwicamfundo zithi ukuphumelela kwelizwe kukhanya ngokuqhutshwa kokhetho olubalulekileyo ukulandela imithetho ukunanza amalungelo kaZulu lokunye okujiyeneyo. Zithi okwenzakala kule Melika kulezi nsuku ukulomongameli okhanya ephikisana lokho konke lokhu sekuphazamise isimo sezombusazwe elizweni leli. Ngakho-ke zithi ele Melika seliphelelwe ngamandla okukhuza inkokheli yakwamanye amazwe ebuswa ngodlame. Umongameli Donald Trump usanda kuthuthuzela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edala le-Congress lapho bekubalwa khona ama-electoral votes. Idale le-House of Representatives selethule isinqumo sokuthi kumele athoniswe amacala ambalwa aveza ukuthi kalandeli imithetho yelizwe. UMnumzana Mlungisi Dube olandela ezombangazwe uthi kulihlazo okwenzakala eMelika.
Indlela uTrump kade esenza ngayo kusuke wathi kwayenza ukubana kuphe igunya ebantwini ama dictatorships emazwe njengabo Zimbabwe labo Uganda lamanye amazwe nje asathi elwisane lokuthi ebele democracy ngoba wethi phela nini okwenzakala eAmerica okukhangele ukufuna ukuthi kule democracy ukuthi kwenza njani kodwa nje okuhle ngeAmerica ukuthi ilama institutions akwanisa ukuthi efake ama checks and balances okuyikho okuyenza ukubana uTrump kasoze besaqhubeke bengupresident.
Umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule uthi okwenziwa nguTrump sokubisele emuva ilizwe leli kwezombusazwe.
Sokusenziwa nguTrump sokusehlisa izinga leAmerica akade abantu belikhangelele. Abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangelele iAmerica njengechampion kwezedemocracy. Ibisibonelo iAmerica lanxa kulokunye kade singakuboni njengakhonoko.
Ugawule uthi sokuzaba nzima ukuthi abanye abantu balalele okwethulwa lilizwe leMelika.
Abantu bonke sebekhangelele ukuthi lanxa iAmerika ingakhulumane hayi ufana nomfundisi lwana ehamba siyachumayela lingenzi ukuthi lingajonji umuntu ongcolileyo engumfundisi esimaphambi kwabantu echumayela ilizwe likaNkulunkulu yikho sokusenziwa iAmerika. Okusakusenza uTrump lapha ngathi secobodisa sibilo kade kusele kwezedemocracy kwalicobodisa laphela kathi du akusela nto abazayitshela abantu futhi ababuye beyitshela abantu ambondi ukhona umuntu ozayilalela mina njengami ngomunye umuntu engizathi mina nxa bekhuluma ngithi baqale belungiswe kwabo kuqala andibana bekhulume ngokwabanye basebezingcolisile kakhulu laba bantu.
Umsekeli kaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi okwenzakala eMelika kuyalilulaza ilizwe leli.
Akufaki isithombe sikahle ezweni elikhulu njengeMelika elizwe evele lidume ngokuthi lichothoza amanye amazwe ma kufike esikhathini sekukhetho.
Idale lesenethi likhangelelwe ukuthi lizadonisa amacala ethiswa uTrump lidalele House of Representatives. Umnumzana Biden owebandla lamademokrats esengene esikhundleni. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzavuselela isisindo sombuso welizwe lweMelika loba nje kulabanye abathi uzoba nzima ukwenza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguKips Dube.
Live talk lamhlanje kuhlelo asiyehluzeni bomama sikhangela ukubana abesifazana baphila njani phansi kwe-COVID-19 lockdown lowenzakala eMelika. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngathi kwezempila kahle ezikunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngemikhuhlane eWorld Health Organization sesifikile eWuhan kwele China kuyahlolisisa indawo okuthiwa kwaqhamuka umkhuhlane weCOVID-19. Abantu bakwele Uganda bavotela mhla kukhetho lukamongameli okuningelana khona umongameli Yoweri Museveni, umculi olodumo uBobby Wine labanye bekuxokozela okumangalisayo kungakenziwa ukhetho lolu. Abahlamuki sebehlasele isigodlo sakwele Central African Republic kulandela ukhetho lukamongameli olwenziwe izolo. Ilizwe leli selincediswa ngele Russia, ele Rwanda lebutho le-United Nations ukulwisana labahlamuki laba.
Namhla izizalwane zakwele Uganda ziya kukhetho lokudinga umongameli ozakwelama umongameli Yoweri Museveni osebuse lelo lizwe kusukisela ngomnyaka 1986. Kulabancintisa uMseveni abalishumi kodwa okhanya elabasekeli abaningi ngosakhulayo umnumzana Robert Sentamu oleminyaka engamashumi amathathu lasithupha owazakala ngelokuthi nguBobby Wine odume njalo ngokuhlabela. Abanye bathi umumo wele Uganda ngalesi sikhathi ufana xathu lo weZimbabwe ngoba kungela kukhankasa okubalulekileyo kulandela ukubotshwa mahlayana kukaBobby Wine labanye abancintisa ndawonye laye labalandeli babo. Kulabanye njalo abaningi asebebulewe ngamapholisa lamasosha abakade bevimba imihlangano kaBobby Wine. Sikhuluma nje uhulumende kaMseveni usevale ubulembu be-intanethi ngoba uBobby Wine ube lomkhankaso obanzi ebulenjini lowo ukuhlaziya lolu daba UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into kuphela singayifananisa lokhetho lwe-Uganda langabe eZimbabwe mhlawumbe yiko iminyaka nale ukuthi hhayi umfana oncelisayo omncane upresident okhona mdala kodwa okunye konke okwenzakalayo is a definite shame and you wonder ukuthi khona USA bangaphi EU bangaphi. Today I was so shocked to see umfazi kaBobby Wine ehlukumeza kabuhlungu waze wasala enqunu esegqokele nje iphenti kuphela etshaywa ngamasosha khona ngale ukuthi uyenze nasazi asikaze sibe lako thina okunjalo lapha eZimbabwe. Yes, kudala maybe ngesikhathi sikababa umgala bona kwakuphosa ngani sofuna ukubonakala sokwenzakala but ever since ukungena kwababa umnangakwa we have campaigned alongside with the opposition. We have seen oChamisa going about their campaigning businesses without any harassment or ukutshaywa kunjalo ngobuhlukunyezwa kumbe kuhlukumeze imuli zabo. Of course in any society awusozuswele labo okuzaba lungamahlongandlebe okuzayenza into engayisiyo.
Nanti udaba Sibindi uyavumelana la yini uChuma?
Oqala ngithanda ukubana ngithi uChuma yes ngiyakunazelela ukuthi ipasangale umfana oncane siphakale ukuthi nalo ozibambileyo usengumuntu omdala njalo ubevele khona khona pha kodwa-ke engxenye esingathiyana khona lo babuchuma yikuthi ngibona ungathi lanxa kungabe konke kungaqondanga uhamba kuhle endlela yakhona e-Uganda but in terms of democracy ngibona ngathi khona kwani okwenziwa ngumfana ekhaya ngathithalisa umntala nzima kutho ukuthi imnqanguanalyza ngumntu olamathuba amahle ukuthi ayehambe ebantwini akhampeni engaphanjaniswa aletha ama-issues ake engaphanjaniswa ngokunjalo yikho kwenza abelesani isimo engxenye kusuka kube nzima lapha eZimbabwe kwesinye isikhathi niyanazela nxa sokuba lama-elections kuba lokunzinyela kancane ukuthi kakhulu nga uposition ube lama-chances amahle uyanazela ukuthi even ngapha kwezemedia kulesithi i-public media otelevision awubonabonakali kuyalo kukhanya one side nokuhambahamba kwakho ungena ebantwini akwenzakali kuhle kuba nzima and khona akutsho ubabuchuma ukuthi ubona umamalwana esenziwani engakutsho yikuthi engxa yomama lwana ngokubana wami umama webhize bekhampeyina ngendlela bekhampeyina ngayo kodwa eZimbabwe angiboni khona ukuthi bengafikelisa i-12 lingasuke kwenzakala lingafikelisa isimo engxa engasikhuma umuntu osebojombo okwenzakalayo so le nxa kungahambi kuhle ekhethweni yebo kuhamba kulanto i-100% kodwa ngibona ngathi kulomehluko kancane idemokrasi ye-Uganda yangali ishenele yethu yikho ubona umfana ethalisa umdala nzima kanjeya.
Ye baba Chuma, sizwa kuthiwa i-internet icitshiwe khona le e-Uganda ngumongameli Museveni. Nxa sikhangele eZimbabwe ike yacitshwa lakho i-internet, singathini thina nxa sikhangela khona lokho okucitsha i-internet?
Ukuthi i-internet akusiyonto evama ukuthi ibilungile kodwa kwesi sikhathi nxa izizathu zangkhona zifakekile kuzwakala kona kuyabe kusenzelani mhlawumbe yinto engakhangelwa kodwa khona ngwakho vele into elungileyo yokuthi yona abantu kabayekelwe be-expressa imibono yabo kuhle kodwa bengayenzi lokwana okufuna ukwenza ama-incitement njengaloko esikubona sokusenzakala ukupresident Trump we-America ukuthi ugcine sebhanwa kubo-Twitter and everything yikuthi khona wena usufaka-ke izinto ezi-encourage ukudlwakudlwaku ezi-encourage ukuthi nabantu begcine sebedlephana belimazana mbe even bebulalana njengaloko esakubonayo mhla ka-6 January e-Washington DC so at times it becomes necessary ukuthi hayi mana sikucinjele ku sikudile ngokwethu bona ba silapha sodwa ngimakele nsizwa ufowethu Sibindi labana esithi kona umfana lwana eyiganda kule democracy umfana lwana bavumele ukuhamba umfana lwana akavumele ukuhamba all the rallies zakhe zithelwa amathiye egazi Sibindi nxa wakazi ukunazelele uChamisa lapha ebehamba amarali esenza konke etshaya amastage waze wawa kwenye istage eyedwa kungena muntu omhlukumezeleyo kungena muntu omalisileyo so angeke wakukompare vele iZimbabwe and Uganda in terms of ama-elections lawo.
Hayi kwezwakala Sibindi, ungasigqibela uhlelo usitshela wena ukuthi ubona njani njalo ukukhulunywe ngubaba uChuma uyavumelana lakho na?
Engakutsho yikuthi ukuvala kwe-intanethi kuyinto embi uzananzelela ukuthi sibalwe sibone ukuthi e-Africa especially laba ama-leaders angathi sebekhulile bayananzelela ukuthi bona engxenye abala amathuba amahle ikakhulu labantu abahamba laba abasapota ukuthi bangene kuhle kwi-intanethi kodwa
Mnumzana Ambrose Sibindi yincwethi ecobungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lesiphatha amandla sebandla lezano PF Mnumzana Joseph Chuma lo Chris Gandey we Studio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah.